Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Siyahlangana kwezekuseni mthwakazi ngovulo mhlaka 28 kuNhlolanja 2022. Igama nguNtungameli Nkomo. Ezihamba phambili
yeyobulawa kwelunga lesisisi kutshengisela ukuthi ukhetho luyabakhona umnyaka ozayo alusoke lube lukhetho olukhululekileyo.
Amapolisa athi abophe abantu abalitshumi lasithupha 16 kulandela ukubulawa komsekeli webandla le-Citizens Coalition for Change ngabantu abanakanelwa ukuthi izikliwi zeZANU-PF izolo.
Kuyisimanga esikhulu babuNkomo ukubona isibalo seminyaka yabantu abasaphilayo abafika iminyaka efika laphana ku-120.
UZulu ukhuza uMhlola ngempedumehlwana yeZimbabwe Electoral Commission ethi kulabantu abalitshumi lanye abaleminyaka yokuzalwa ephezu kwe-120 years ababhalisele ukuvota kukhetho lomnyaka ozayo. Kodwa abagcina imbali yezehlakalo ezingavamanga emhlabeni jikelele abeGuinness Book of Records bathi akula muntu ophilayo oleminyaka efika kuleyo. I-United Nations izaqhuba umhlangano ophuthumayo namuhla phezu kokuhlaselwa kwe-Ukraine yiRussia ngemva kokuba umkhokeli weleRussia umnumzana Vladimir Putin etshele ibutho lakhe eliphatha izikhali zempubhiso ama-nuclear weapons ukuthi lihlale lilungiselele. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Amapolisa athi asebophe abasolwa abalitshumi lasithupha 16 phezu kodlakela oluqhamuke emhlanganweni we-Citizens Coalition for Change oyenzelwe eGwegwe ngomkhokheli waleli bandla umnumzana Nelson Jamisa izolo, lapho elithi kufe khona ilunga lalo ngemva kokugwazwa ngomkhonto ngabantu abanakanelwa ukuthi izikliwi zeZANU-PF. Isikhulumeli samapolisa umnumzana Paul Nyathi ukufakazile ukuthi ngempela ukhona obhubhileyo. Ukhuthaze uZulu ukuthi etshiyane lodlakela sikhathi sonke, njalo uthe amapolisa asevule uphenyo. Ibandla le-CCC lithi abeZANU-PF laba balihlasele ngezikhali ezigoqela imikhonto, amatshe kanye lamabhemba, balimaza amalunga alo alitshumi lasikhombisa 17 wona ahanjiswe ezibhedlela. Lethule imifanekiso eveza abasekeli balo belimele kakubi besopha igazi. Udlame lolu luza ngemva kokuba umkhokheli kamongameli Emmerson Mnangagwa umnumzana Constantine Chiwenga etshele abasekeli beZANU-PF ngomgqibelo ukuthi ibandla likaChamisa bazalichola njengentwala. Ngokubika kwephephandaba leThe Standard, uChamisa ulusolile kakhulu lolu hlakela. Nansi isikhulumeli sebandla lakhe wobulawayo umnumzana Swithan Chirodza.
Yeyobulawa kwelunga lesisisi kutshengisela ukuthi ukhetho luyabakhona umnyaka ozayo alusoke lube lukhetho olukhululekileyo, akusoke kube lokukhankasa okukhululekileyo, njalo yonke into eyenziwa amabandla aphikisayo kayisoke ibe yinto esegcekeni ekhululekileyo.
Lithi lina udlakela lolu ludalwe ngabasekeli beZANU-PF, kodwa leli bandla liyakulandula lithi lona lilibandla lokuthula.
Kanti bangathini abantu bezano bevele bayalandula bavele banjalo umgabe wafa elokhe landula indaba yeGugground la yumnangagwa owayesithi abantu besindebeleni ngamahuhu la uyayilandula indaba yeGugground othi izindaba esegcekeni ungananzelela akuqali namhla ukuthi abantu behlaselwe bephakathi kwestadium sike sathi ngo-2002 kobulawayo kwafa abafana ababili ababekhokhelwa umthokozi Sincube lokhu siyazi mhlophe abathe bephakathi kwe-White City begcine i-stadium kuyabuya ubabutswangirayi bahlaselwa amalunga e-ZANU-PF kwafa amalunga e-MDC ngingathi ukuthi amalanga adlulileyo e-Highfields lezinye indawo eHarare abantu bahlaselwe imihlangano yabo ingakaqalisi abantu bahlaselwa la ngale egogo abantu bahlaselwa okwanamhlanje akusimangalisi ngoba vele ngumkhuba weZANU.
Umnumzana Swithan Chirodza isikhulumeli sebandla likamnumzana Nelson Chamisa ele Citizens Coalition for Change kobulawayo. Sixoxe lelunga lezanu PF umnumzana Belief Gawule.
Kubuhlungu kakhulu ukuthi kugcine sekulahleka imphefumulo ngendaba zokudonselana ezombangazwe. Kuyadanisa kakhulu khonoko. Kodwa ke okuqakathekileyo nkomo yokuthi sikhulumeni sisazi iqiniso ukuthi kuyini okwenzakeleyo. Udlame kalufunakali, kudingakala kube lokuthula ngazo zonke izikhathi. Ikakhulu funi njalo kade sikhuluma nje sinje. Kulungiselelwana lama by-elections akhona kumele kube lokuthula zonke izikhathi kube sokusafika ukhetho kulokuthula kodwa kuyadanisa nxa ukuthi kule zinto ezinjengaze nezenzakalayo kodwa ke osokukhona sokuyimvamo lapha eZimbabwe indaba lezimele sinike amapolice isikhathi bacubungule baphumela kuyikho kwenzakeleyo ukuthi ngubani okwenzileyo kungacatshangelwa andubana sikhulume sithi hayi ububi benziwe ngubani asikeni sinikeni abemthetho labo bake bakucubungule kakhulu ukuthi kuhambe njani.
Uchiwenga baba Gawule wetheswa icala lokutshotshozela uDlakela ngokutshela abasekeli bezanu PF ukuthi ibandla likaChamisa lintwala ezacholwa libandla lenu uthini ngalokho?
Yeah, anti uChiwenga layo yabe ekhuluma laye njengomuntu layo lelungelo lokuthi akhulume akukhulumayo ekhankasa kumbe senzane la eseyisa kumbe elinye ibandla njenge-CCC elingaliboni leli bandla azalilinganise ngobuncane balo ukuthi intwala kusathe kuyeyisa konke lokhwana bayabe kwenza la endlela yokukhulisa omunye lomunye udonsela ingubo kwelakhe icele. Kodwa ke ukukhona ukuthi kanti Nkomo kuya kube njani kanti ngano iChamisa layo bekhuluma esithi yena nxa ukhetho lolu lungahambanga engaphumelelanga bona bazahlala emgwaqweni beyenzeni yonke into ayisikhathi khona asikukhuluma nje lakho okufananayo lakhona okwabo iChamisa okukhulunywe ngoChiwenga amboni ukuthi kuyikugukuzela udlame lokhu.
Umnumzana Belief Gawule lilunga lezanu PF. Umeli womanyano wamazwe ase-Europe owe-European Union eZimbabwe, umnumzana Tim O'Connor ulusolile laye lolu Dlakela esithi kumele amapolisa abophe labo abaludalileyo. Sixoxele encwadi kwezombusazwe umnumzana Dumisani Nkomo.
Yinto edanisayo kakhulu ukuthi ungaze kufe umuntu ngenxa yendaba zombusazwe. Kuyadingakala sibili ukuthi ube le-investigation izekhi kumele idingisise ukubana yiphi i-political party eyenze ukuganga khona lokho behle banokuma by-elections. So izekhi lomlando khonapho leZimbabwe Human Rights Commission ilomlando njalo yokuthi idingisise ukubana uhambe njani. Xa kusehlula locally kungenele sibili ama-international institutions ukuthi adingisise ukubana kuze kufe umuntu kuhambe njani.
Abebandla likaChamisa bathi ngabasekeli bezanu PF abenze lolu Dlakela kanti abezanu PF bayakulandula lokhu. Kungenzeka yini kube ngabamanye amabandla nje angayisiyo zanu PF?
Yikho nje sithi kudingakala i-investigation ukuthi icubungule ukubana uhambe njani ukuze kusho umuntu. Kuyadingakala sibili ukuthi i-Human Rights Commission yenze i-investigation njalo xa kunganakube le mpumelo ekhanyayo kudingisize sibili even at SADC level or AU level ukubana uhambe njani.
Iphephandaba le-The Standard inkomo libika ukuba umsekeli kamongameli welizwe njalo engowezanu-PF ubaba uChiwenga utshele abasekeli bebandla lakhe ngempelasonto ukuthi uChamisa bazamchola ibandla lakhe bazalichola ngendlela intwala echolwa ngayo ayisiko kutshotshozela udlakela yini esesilubona lolu lokho.
Ya, hayi amazanjalo sibila jojozela udlakela. Xa sikhangela lesisekelo sombuso, constitution, asivumeli khona lokho uba nabantu bejojozele udlakela. So yinto sibili eqamula isisekelo sombuso selizwe, yinto engavunyelwa umthetho.
Umnumzana Dumisani Nkomo, yingcwethi kwezombusaswe. UZulu usele ekhuza umhlola ngemva kokuba ikhomishini ebona ngokuqhutshwa kokhetho iZimbabwe Electoral Commission yazise ukuthi kulabantu abedlula inkulungwane ezintathu 3,253 abaleminyaka yokuzalwa esuka kwelikhulu lanye 101 years kusiya kwedlula ikhulu elilamachumi amabili 120 years ababhalisele ukuvota kukhetho luka 2023. Iloba enkundleni yeTwitter likhomishini ithe bedlula inkulungwane ezintathu 3,112 abantu abaleminyaka esuka kwengu-101 kusiya kwengu-110 abakuluhlu lwe-voters roll kuthi abaleminyaka esuka ku-111 kusiya kwengu-120 years bangu-130. Yengeze yathi abaleminyaka ephezulu kwelikhulu lamachumi amabili 120 years balichumi lanye 11. Le ibe impetumehlwana enkulu kuZulu ngoba abalandela izehlakalo ezingavamanga emhlabeni abe Guinness Book of Records besithi umuntu omdala ukwedlula abanye bonke emhlabeni jikelele okwamanje yisizalwane sakwele Japan sona esileminyaka engu-118. Abanengi abalobe kuTwitter bependula umbiko wezeki bathe likhomishini kumele iveze ubufakazi obugcweleyo bokuthi ngempela abantu laba bayaphila. Sixoxelo cubungula izombusazwe umnumzana Difa Dube.
Kuyisimanga esikhulu baba uNkomo ukubona isibalo seminyaka yabantu abasaphilayo abafika iminyaka efika lapha na kubo 120. Considering xa sithatha umzekeliso ofana nomnumzana uRobert Mugabe ukuthi sambona ukuthi wayesephose afike ku 100 years kodwa ke indlela ayesehlulukelwe ngayo indlela ayesephele ngayo engasela mandla ngayo kodwa ke engumongameli njalo ele access to yonke medical solution ayengamsiza ukuthi aphile noma aqhubekele phambili ngempilo yakhe kodwa ke kwakujengisela sobala ukuthi nxa use wafika eminyakeni leyo yabo 100 uyabo usuyisima kanjani. Ngibona ngathi kuyisimanga esikhulu kakhulu ukuthi kusase lento enjalo ukuthi abantu kulabantu eZimbabwe abale minyaka edlula 120 kodwa ke nxa kungabe kuliqiniso okusho ukuthi singakubeka sithi ilizwe leZimbabwe ilizwe libusiseke kakhulu lokuthi lilabantu abadala kangaka ngithemba ukuthi uZulu weZimbabwe uyafisa ukuthi ngabe uyake yahlangene labo akabuzisise la ngokuthi idiet yabo bavele bona baphila njalo ukuze bayifikise iminyaka engako ngoba sisazi ukuthi isilinganiso sokuphila kulamalanga kwabantu bakithi eZimbabwe ngenxa yokuswela izinto eziningi njalo lokuhlangana bezana lemikhuhlane eminingi esikhona kulamalanga lokungatholakali kuhle ezokwelapha sokusenza ukuthi impilo ibe mfitshane kakhulu kodwa ke lokho kuyisimanga esikhulu.
Njengoba abanengi bengayikholwa limbi kodube kuyini okungenziwa ukuze livele iqiniso.
Ukungachaya iqiniso sobala nxa sikhangela udaba olufana lalolu, into yokuqala esingayithi sibeke mgceke ngiyokuthi kule zinto ezifana nabomabona kude engikholela ukuthi iTV abasebenza kweze TV bengayenelisa ukuthi bengahamba baye bavakatshela labo kube lezitshengiselo noma baze batshengise lezithupha zabo ukuthi nampa bayaphila, batshengise lendlela ababukeka ngayo ukuthi nampa bayaphila. Njalo bekungabe kuhle ukuthi akungabe ingxenye yama TV kuphela. Ngithemba ukuthi abantu abadala kangako lamanye ama journalists avela kwamanye ama inkampani ezidlukeleyo bengabe lesifiso esikhulu kakhulu sokuthi bahambe baye bavakatshela baye babona ukwenzela ukuthi basakaze into abangayitsho bayikhuluma ukuthi endaweni enje iqiniso sahamba sayofika njengokuba saphiwa imniningwane ngokhulumende ukuthi abantu abanje bahlala endaweni enje bayenelisa ukuthi bahambe babayethekelele baye babona mhlambe sebengaze bephinde futhi labantu bezimbabwe babanika izipho ngoba la abantu badala kakhulu njalo kuyathokozisa ukuthi kube labantu abadala kangaka oba lomthunzi omuhle elizweni lakithi lasezimbabwe. Kodwa ke kungaba lihlazo kakhulu nxa ukuthi into enje kuyetholakala ukuthi ngijolo yedwa akatholakali. Ingakho ngowami umbono bengathi ohulumende noma abogatsha lwezeg abayenze into eqondileyo, abakhiphe imniningwane yokuthi bangaphi kuliphi idolobha noma bahlala kuma care home noma bahlala ema reserve kusiphi isigaba.
Umnumzana Difa Dube uhlaziya ezombusaswe sehlulekile ukukhuluma lomgcini sihlalo weZimbabwe Electoral Commission unkosazana Priscilla Chikumba. Selikubonile na okusemaphephandabeni. Izim Live ithi amapolisa wobulawayo achithe iconcert yabahlabeleli bakwele South Africa abagoqela uCasper Nyovest lo Nak Music izolo. Inews Day ithi abasekeli bezanu PF abanengi abaye emhlanganweni kamongameli Emmerson Mnangagwa eGwegwe ngomgqibelo bebelethwe ngamabhasi bevela kwezinye isigaba ze Midlands. Okuyinto kanye eyaliswa umkhokheli we-Citizens Coalition for Change umnumzana Nelson Chamisa ngamapolisa. I-Chronicle ibika ukuba abezempilakahle kobulawayo bathi abazali kumele bakhuthaze abantwababo abaleminyaka elithumi lambili 12 kusiya kwelithumi lanhlanu 15 ukuthi bayehlatshwa ijekiseni ye-COVID-19. Sogu isikhathi sembiko yenu.
Sanibonani, sanibonani bakithi basakazi konke nabalaleli be-Studio 7 umhlaba wonke jikelele. Hayi bakithi okhulumayo lapha lichagwane elikhulu esigabeni sase Plumtree kusuwo. Kodwa ngikhuluma ngilapha kwelaseMzansi eJohannesburg emzini waseDeepsloot. Ukanya Ncube bakithi yazi kwesinye isikhathi ngiyangilalele emsakazweni wethu nalo iStudio 7 kakhulu isikhulumeni zebandla elibusayo izano PF kunzima yazi endala ukuthi behlale odabeni lolo lilolu kukhulunywa ngalo uzothola sebefanisela ukuthi hey uyakhumbula laphana kobani bani kulelani ilizwe kunje kwathi endala ukuthi umuntu ahlale entweni aphendule lento ayibuziwe ukuthi khona yendoda kanti lapha kunje 1 2 3 wena uthini ngakho lokho nje kube clear nje kube into ezwakalayo uyasha indiya ayivikele into ayivikelayo soke kodwa ke ayi akumangazi bantu benkosi ngoba umuntu lo usuke esemsebenzini especially ke lamadoda athona kumba joina kumba phenduka kwizanu PF noma singabiza sithini othuma nabo gawule and so forth.
Salibonani, salibonani muli yeZimbabwe. Linjani ngezindawo lapho elingabe likhona. Hayi lapha esihlobela sibona ilanga kuphela. Ilanga selishisile uNovember wonke langa lithonte izulu izilimo kwakusamanga kuhle emasimini. Hayi lapha esihlobela sokunzima kakhulu. Mina ngingumpofu thanda kulibingelela lonke mayelobona. Ngisithi phambili ngojaha 2023 ujaha kangene. Ngiyabonga.
Salbonani mazimbabwe amahle linjani lonke siyabonga kuba inkosi sigcinile kwaze kwafika lesi sikhathi sithi ngabe siyaregister sonke bantu bezimbabwe abasemazweni siregister sivote nini ngoba hey sikhathele izihlobo ezinhle sikhathele ende sikhathele sithi halala halala mvuka kamqabuko halala swanilizwe bibambe kanjalo siza kuvotela kuphela ngoba siyakwazi kubona ungasilungisela ilizwe leli ungasifakela imali ephilayo ufake ikhanda likababa wakho bathi ungakulinika omunye umuntu ilizwe lezimbabwe ezihlobo zethu yebo singakhaleli ukuthi sisebenzise iyusa sisebenzise irandi asidingeni ukuthi silungisise ilizwe lethu sisebenzise imali yethu yaleleli lizwe kathi sizaze siyisebenzise nini kudala siyibona nansi ifakwa omvundla kathi sinansi iyafakwa ombuya nehanda kodwa kulalutho vele engaba lesi sinde ngaphandle sokubana sifake ufather zimbabwe emalini usitshengisile umntakankomo wathi ngizalivusa ilizwe leli ngilifakele uyihlo ufather zimbabwe liphile labantwabenu ngithi halala mntakamqabuko halala ngawe halala sibanilizwe siyakuvotela kuphela.
Salibonani, salibonani basakazi bestudio 7 nzama ukuqondisa lotho ngumsango lo ezanu lo ukuthi nxa isithi yena bathethe inyathelo ngezidakamizwa zabantwana ngokubapha ukuthi bayegebhi emgodini ngicabanga ukuthi mina ube lephutha emlonyeni ngoba abantwana nxa besiyadinga ezenjiwayo le yikho abathola khona ukuzimadlana kokuyadingwa izidakamizwa zokuthi benze ukuganga lokungezwa so ngenye indlela uyavuma ukuthi yibo abakhuthaza abantwana ukuthi bengabi lobuntu badakwe nje ngoba ekwenziwa khona ngale akula size akula ukuthi kubunganani kumbonjani akula control kuphoka ugejwa nje all over avela kukhanya ukuthi kwenzakalana abantwana balimazana ebusuku lemini khona ngale emgodini ngicabanga ukuthi mina indlela akhuluma ngayo khuluma ngento angayaziyo lo baba lo nyabonga basakaza abahle mina ngumoyo senowagwele
ninjani 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 wasasazi bonke mina igama lami ngu-Edson Ndliwayo ngikhuluma ngisegoli nje nami ngithanda ukuthi phose lami igama bangilandela i-history singasolu uChamisa simsolo kodwa izenzo zikaChamisa sikazibone kangakho umuntu uma ethunyelwe ebantwini banesimbekeni asike silandele nini i-background yalowo muntu sibone ukuthi kambe ufuna imali noma ufuna kukhulula abantwana basezibhabho ngokubona kwami mina ngedwa nje unxusa umoya wokuthula ebantwini nomoya wokubambana ngithi ubantu basezimbabho asibambanini into eyiyo esiyidingayo siyibone umana ngane ngoye uChamisa abantu bakithi yasemlandleni uChamisa ngokuthula langehlonipho langokubambana.
Linjani kustudio 7 ngiwuThembi ngikhuluma ngiwoBulawayo. Umbuso wekhaya eZimbabwe ususehlulekile kakhulu. Yiwo wenza kuze kube ngani kule division ukuthi iNdebele eshone ngoba abasithungamelayo beyibo laba besishone. Shuwa udube esiphakathi kwalo lathi siyehluleka usuze ungasakwazi ukuthi uthi ngabe nje abantwana bezimbabwe sonke siyama sizame ukutshintsha akunani ukuthi sifake bani kodwa okuqakathekileyo ukuthi sintshintshe sibone ukuthi kuzahamba njani hhayi ngoba shuwa sithwele nzima siyakhala shuwa. Ngiyabonga.
Labo bekungabalaleli bestudio 7 abasithumele imbiko yabo nge-WhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001 202 465 0318. Singene kwezivela kwamanye amaswe. I-Voice of America ithi eMalawi lamukele amajekiseni e-COVID-19 azinkulungwane ezingamakhulu amathathu 300,000 izolo avele kuhlelo lwe-COVAX. I-AFP ithi inkulumo phakathi kukahulumende webutho kwele-Chad labahlamuki ebezimele zisungulwe ekhatha izolo sezidluliselwe phambili. Singene kudaba lwemelika. Umanyano wamazwe omhlaba owe-United Nations uza kuba lomhlangano ophuthumayo namuhla phezu kokuhlaselwa kwele-Ukraine ngele-Russia. Lomhlangano uza ngemva kokuba umongameli we-Russia umnumzana Vladimir Putin etshele amabutho akhe abona ngezikhali zembhubhiso ama-nuclear weapons ukuthi ahlale elungiselele. Le into esolwe kakhulu ngabanengi abamazwe asentshonalanga abagoqela umeli weMelika ku-United Nations, unkosikazi Linda Thomas Greenfield. Yena othe uPutin kumele achiyane lokukhuluma ngezikhali zempubhiso. Elemelika labangane balo baya phambili ngokwengeza izijeziso abazethese eleRussia phezu kokuqala impi leUkraine. Sixoxelo hlaziya ezombusazwe umnumzana Khanyisani Silwane Ncube.
Impi ephakathi kweRussia leUkraine inkomo yimpi edabukisayo okwamagama edumazayo. Okudumaza kakhulu yikuthi iRussia akusilo lunga leUnited Nations kuphelele lapho. Akusilo lunga leUnited Nations Security Council kuphelele lapho. Kodwa ililunga leUnited Nations Security Council with veto powers. Ngamanye amazwi, it's a permanent member of the Security Council in Russia. Yona le United States of America, le United Kingdom, le China, kanye ne France. Ngamazwe abhekelwe ukuthi abe yimizekelo umhlaba wonke jikelele ekugcineni ukuthula. Kodwa ke nxa sokuzabonakala amazwe afana le Russia esetholakala esezezimpini efana lawonale esiyibona phakathi kwayo le Ukraine ngaphandle kokugunyazwa yiUnited Nations, kuyethusa, kuyadabukisa kakhulukazi khona lokho.
UPutin usekhuluma ngezikhali zembhubhiso uthi ibutho lakhe kumele lihlale lilungiselele. Ungathini ngalokho?
Okudingakalayo lapha yikuthi kube lokuzehlisa okukhulukazi, ngoba izikhali lezi esokukhulunywa ngazo lapha ezembhubhiso ama-nuclear weapons, siyakwazi ukuthi akusizo zikhali zokudlala. Sakubona kusenzakala ekupheleni kwempi yomhlaba wonke jikelele, i-Second World War ngo-1945. Ekupheleni kwawo izikhali zona leziyani zasetshenziswa eJapani, okwafa abantu ubuthaphuthaphu okwempukane, kwazalwa abantu abagogekileyo kuze kuzofika kuyonale iminyaka esiloku esiphila kuyo, oloko kuzalwa abantwana abagogekileyo kuyona lana indawo. Izikhali leziyana yizikhali ezisabisayo kakhulu okungafanelanga ukuthi sidlalele duze kwazo.
Umnumzana Khanyisani Silwane Ncube uhlaziya ezombusaswe. Siziphethe ngebezihamba phambili. Amapolisa athi abophe abantu abalithumi lasithupha 16 kulandela ukubulawa komsekeli webandla le-Citizens Coalition for Change ngabantu abanakanelwa ukuthi izikliwi ze-ZANU-PF emhlanganweni oqhutshwe ngumnumzana Nelson Chamisa eGwegwe izolo. Umufi ubikwa egwazwe ngomkhonto. UZulu ukhuza umhlola ngempedumehlwana yeZimbabwe Electoral Commission, yona ethi kulabantu abalithumi lanye 11 abaleminyaka yokuzalwa ephezu kwe-120 years ababhalisele ukuvota kukhetho lomnyaka ozayo. I-United Nations izaqhuba umhlangano ophuthumayo namuhla phezu kokuhlaselwa kwe-Ukraine yiRussia ngemva kokuba umkhokeli weRussia umnumzana Vladimir Putin etshele ibutho lakhe eliphatha izikhali zempubhiso ama-nuclear weapons ukuthi lihlale lilungiselele. Kwanele Mthwakazi likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30. Asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngo-6:30. Yimi uNtungamile Nkomo.